Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uDano Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingale vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-4 bandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi sekweze imbadalo yepassport yafika kukhulu lamachumi lama-ahlanu amadola $150, kodwa abadinga ipassport bathole imbadalo ifika phose amakhulu amabili 190.
I-passport OCC ibabhadalisa $190, i-ordinary passport. But nxa befaka emaphepheni ukuthi be-announcwa ngokukhweza kwe-passport, bathi i-150.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu isikhuthaze iziphathamandla zabomanisipala kanye lezikahulumende ukuthi zitholise uZulu amanzi ngemfanelo lonyaka, ngoba kulilungelo lakhe wonke umuntu ukuthola amanzi ahlanzekileyo.
Kukhulu njengenhlanganiso sithathelele ukuthi uhulumende weZimbabwe lama-local authorities akhe kakabe benze okungcono ngendaba yamanzi.
Abalimi bakhuthazwa ukuthi babone ukuthi amanzi ayangena phansi nxa izulu lisina, hathi ukuthi amanzi la ageleze ephuma emasimini.
Okuba kubi ukuthi mhlawumbe isilimo sakho sibe semanzini okungafika iviki zize zibe mbili zibe ntathu siphakathi kwamanzi, yikho lapho esingafa khona.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi sekweze imbadalo yepassport yafika kukhulu lamachumi amahlanu amadola $150, kodwa abadinga ipassport bathole imbadalo ifika phose amakhulu amabili $190 izolo. Uhulumende wethule imbadalo yamapassport eqale ukusetshenziswa izolo engamadola alikhulu lamachumi amahlanu $150 esikhathi esithi ngawe passport ephuma ngemva kwamaviki amathathu, kuthi ephuma khonapho khonapho isizabiza amadola angamakhulu amabili lengxenye $250. Kodwa abanye abahambe izolo bedinga amapassport aphuma ngemva kwamaviki amathathu basuke belengise izandla besithi batshelwe ukuba kumele bahlawule imali efika phose amakhulu amabili $190. Sixoxe lomunye wabo unkosazana Thembi Dube usuke laye elengise izandla komsitheli.
I-passport OCC ibabhadalisa $190, i-ordinary passport. But nxa befaka emaphepheni ukuthi be-announcwa ngokukhweza kwe-passport, bathi i-150. But ma usufike emaofisini, i-190.
Manje wena uze ufike ubule emalini?
Mina bengile 150 nqe, so ngihlulekile ukuthi ngi-collect i-passport.
Wasutshelwa ukuthi yi-190?
Iye, ngase ngitshela ukuthi yi-190 kumele ngibe le-$40 phezulu.
Kodwa nxa sikhuluma labo thina be-passport office bathi yi-150, i-passport yi-130, sokubuya le-$20 yoku-process. Wena abazange bekutshele khona?
Hayi, mina bangitshela ukuthi imali yakhona ayibuyi ka-1 in-190. Ihamba laphana bethi 150, uhambe laphana bethi sifuna $20, uhambe laphana bethi sifuna $20. So kuyabe sekugcina sekuyenza imali eyi-190. Then leyi $40 abayi-advertise lapha ababhala khona ukuthi i-passport sikhweli, babhala ukuthi 150.
Bakhona obabonileyo bewathatha ama-passport nge-190 yakhona na?
Abalutshwane kakhulu ngenxa yokuthi abaningi bekhangelela ukuthi yi-150. balutshwane babona le mina kade bekhanya befila amafomu ukuthi sebengamuyenelisa ukuyibhadala i-190 le.
Wona amalayini abenganani ngoba sike sezwa ukuthi umnyaka usiyaphela kade sebelala khona abanye. Abenjani amalayini wena uzohamba?
Abe seyehlile ngathi sikhompeya lokuthi ukuvala kwabo bevalele iholiday amalayini abenjani. Abe emakhulu kakhulu but kade sabe seyehlile kakhulu amalayini esemalutshwane ngenxa yokuthi iningi labantu leyo linike liyenelise i-190.
Wena manje njengoba ubutshelwe ukubana i-150 uthe ufika wabaqhubela yini i-150 bakutshela ukuthi ayenelanga?
Bangitshelile ukuthi i-150 leyi ngefomu then kuzamele uyekhiphe $20 ngale uphinde uyekhiphe $20 ngale, so ngavele ngangaziyenelisa ukuthi ngiyikholekthe ifomu yona leyani okumele uyifike.
Manje usuzenza njani njengoba uyehlulekile ukuthatha yona le i-passport? Uzadinga yini imali le eshoti leyo?
Sokumele ngihlale ngilinde ukuthi mhlawumbe ngize ngiyenelise ukuthi ngithole i-$40 liyana ngigcini ukuze ikwanyenele ukuthi ibe i-190.
Alo-ke ngunkosazana Thembi Dube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMathebeleland Institute for Human Rights sikhuthaze iziphathamandla zabo manispala kanye lezikahulumende ukuthi zitholise uZulu amanzi ngemfanelo lonyaka ngoba kulilungele lakhe wonke umuntu ukuthola amanzi ahlanzekileyo njalo aneleyo. Linkuthazo iza ngesikhathi iKhansili yakoBulawayo isitholisa abahlali amanzi okwensuku ezimbili kuphela ngeviki ngoba esesilela emadamu ngenxa yokuthi amadamu aleli dolobho asesitsha ngokungani kwezulu. Umkhokheli weMathebeleland Institute for Human Rights uMnumzana Khumbulani Maphosa utshele uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu bathole amanzi ngemfanelo ukuze kwenqatshelwe le mikhuhlane efana le-cholera. Wona osubulele abantu abedlula amakhulu amabili elizweni 258.
Kunakakhulu kungahlanganiso sithakelele ukuthi uhulumende weZimbabwe lama-local authorities akhe kakabe benze okungcono nendaba yamanzi, abantu bathole amanzi izikhathi zonke. Umuntu angehlulwa yisibotshwa, izibotshwa zisejele ziyathola amanzi, kodwa nina mhlawumbe esitridini embhadala itaxi kangiyitholi. Sithi kabenze ngcono ba-investe ekutholakaleni kwamanzi ayeneleyo njalo ahlanzekileyo izikhathi zonke.
Bayakhala omasipala ikakhulu umasipala wakoBulawayo uthi udubo lusemadamu ayatsha nxa izulu lingasananga akula lapho abangawathola khona.
Udubo lwamanzi kakoBulawayo usemadamu futhi alufuze lwafalela ngamadamu. Udubo lwamanzi akoBulawayo ubukhokheli obungekho, ikakhulu ubukhokheli obukhangele ngamanzi, ubukhokheli bezimla iZimbabwe National Water Authority. Lokho izima yaba khona kuzalwa abantu bahola wonke mizuzu yonke koBulawayo kulomama obeletha umntwana koBulawayo, kodwa izima lokho yaba khona ayizalizali idamu ngitheli lodwa. Sibe sesihlola lawakhona ufola njani yena lowo melakwenze tshengisa ukuthi ngala leadership yiproblem ekhona. Akumelanga sitshalinja sifihle umphini, into yokuthi siyabe sitshalinja sifihle umphini le yiyesifake khona. Nomasipala wakoBulawayo kumele athiye ukutshela abantu amanga ebeleke sithi intinga ngamadamu, intinga ngamadamu. Ngakhuluma iqiniso, intinga izinwa eyehlulekayo futhi elethi iqhubeka isehluleka. Yikho lapho kule nkinga khona. Uhulumende kathathe amandla okuthi kwakhiwe amadamu awanike uBulawayo City Council, awanike ama-local authorities adisbhandle into yakhe leyo ukuthi akuizinwa engasebenziyo. And zabona ama-local authorities abe senomlandu futhi abe se-accountable and zabona amanzi azaba khona emadolobheni.
Alubana uthe waphiwa lowo mlandu wokulungisisa udaba lwamanzi elizweni, ungaluphatha njani ngaphandle kodaba lokuthi izinwa ibuyisele amandla kumakhansili?
Vele ngiphatha ngakho lokhu ukuthi imana ngama 7 days ngakapheli ngiqala ngokuvala izilo ngivale kanhlonipho ngibe sengisuka lapho ngiphela local authorities amandla ukuthi afayimeshe alungise amadamu abo aphinde ukugejwagejwe ukuqalisa amatha kaqalise kube sekusithi sibe leyinye istadi yokukhangela ukuthi kanti vele inkinga ingabi for instance ngakhangela i-Victoria Falls i-Victoria Falls iphakathi kwamanzi kodwa izakamizi ziyashota amanzi kwenzakala njani khonokho lodiko lidamu akuladamu elineproblem so sibe sesikhangela ukuthi each local authority inkinga yayo i-capacity constraint yayo ingaphi
Alo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa owenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMatabeleland Institute for Human Rights ubexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7. Abalimi bakhuthazwa ukuthi babone ukuthi amanzi ayangena phansi nxa izulu lisina, hathi ukuthi amanzi la agelezele ephuma emasimini. Linkuthazo iza ngalesi sikhathi izulu seliqalisile kodwa likhangelelwe ukuthi lizaphangisa ukuphela ngenxa yesikhudumezi se-El Nino. Uthabo Kancube oStudio 7 uxoxa lomqondisi wohlangothi lukahulumende oliphathisa abalimi olwe-agritex eMatabeleland North umnumzana Dumisani Nyoni.
Kuna kwezulu leli ngenxa yokuguquka kwesimo somkhathi esikuthi i-climate change sokwehlukile kulakudala. Khathesi izulu lethu likuvame ukuthi liza ngolaka, lilomoya, lilesiqhotho, kanti njalo lisina lilinengi ngesikhathi esifitshane. Lokhu kwenza sibone sokuphanga ukugeleza amanzi amanengi kungaba semasimini, kungaba semadlelweni okuguguda umhlabathi. Kwesinye isikhathi sibone lesilimo sethu sesimi phakathi kwechibi lamanzi nxa kuyindawo ema amanzi.
Abalimi bengenza njani ngelapho?
Okokuqala, simele sikhuthaze ukuthi amanzi angene phansi nxa izulu lisina. Lokhu singakwenza ke njengoba sisitsho ungokugebha amagodi kagantshompo kumbe ukuvula imfolo yokuhlanyela kuphela. Kanye lokuba le migelo emasimini ebamba ukuthi nxa izulu lithelana kungaphange ukugeleza amanzi adabule insimu ahambe. Kasibeni le ndlela kusiya ngalapha esikhona ulakho ukuthola isixwayiso kubalimisi ukuthi indlela elungele insimu yakho ukuvikela ukugeleza ngamandla kwamanzi yiphi, ubambe njani amanzi ezulu abesina. Kuqakathekile sukuthi i-soil and water conservation ukuthi sithatha amanyathelo. Imigelo iyasincedisa ke ukuthi ibambe amanzi iwaqondise nxa kudingeka ukuthi achithwe ngaphandle kwensimu. Nxa ulungiswe kuhle umgelo uyakwenza lokho. Ukuna kwezulu ngamandla okwesikhathi esifitshane, yebo kambe singabona izilimo zethu sezime emanzini, kodwa akukabi yinto engaba lomonakalo kakhulu. Okuba kubi ukuthi mhlawumbe isilimo sakho sibe semanzini okungafika iviki zibe mbili zibe ntathu siphakathi kwamanzi, yikho lapho esingafa khona.
Yisiphi isixwayiso elingasipha kubalimi abafuya izifuyo ezijineyo ngalesi sikhathi?
Indawo eziningi izifuyo zethu bese ziswela amanzi. Amadamu lawo esilawo angaba ngamancane ngapha ngamakhulu asagqibeleka amaningi agcwele udaka. Izifuyo zethu bese zisithi zilanda okulichibanyana sokusele zibanjelwe edakeni bese zifela khonapho ngoba zingalamandla okuphuma zicakile. Kuqakathekile-ke balimi ukuthi seliqalisile nje ukuna izulu njengoba kusenzakala kanje, asiboneni ukuthi lokho esilandelela ukuthi izifuyo zethu zinatha ngaphi. Singaze saphongukwekela sixothele iganga sithi aziyazibonela, ngoba nxa zihlanganele ingozi yokuthi udaka lokhe lusabamba siyalahlekela.
Alo ke ngumnumzana Dumisani Nyoni umqondisi ohlangothi luka Hulumende olwe Agritech eMatopeleland North ubexoxa ecingweni lo Tabuka Ncube we Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sizwe ezise emaphephandabeni athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi udokotela wesibhedlela seChinoyi uchaywe livili eliphume emoteni enkulu yohlobo lwe-haulage truck wafa duzele Orange Grove emgwaqweni weHarare eChirundu. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi kulomunye umama weHarare osemangalele umahluli weHigh Court uJustice Catherine Bathi Muzawazi esithi uyamlandela emhlukuluza. URita Mark Mbatha uthi uMzawazi ufuna ukuthi avumelane lomnumzana wathi khona Joe owamangalelwa ngumbatha emapholiseni. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 yalibingelela abalaleli labasakazi. Igama nguMandla Nkosi Mkhwanazi eFelabusa. Ngilokudangala okukhulu kakhulu kuzwa ukuthi leZimbabwe lixotshana lodaba lombhuqazwe. Nanku phela umbhuqazwe lokuqhubekela phambili. Amapholisa abesiyoneni, uAmi ngamashona futhi. Passport offices Bulawayo, Lupane, Gwanda abantu besiyoneni. Emaborder post amashona futhi. Ababalisi ezikolo endaweni zamaNdebele kugcwele amashona. Abafundisa abantwana bafeyile kuthi amaNdebele abafundayo. Izimseki banje ngamashona futhi. Ngitsho le judiciary system yonke ibanjwe ngamashona. Trade gold kobulawayo kugcwele amashona. Ngaleso sizathu umgobhuqazwe ulokhu usiya phambili. Kulusizi ukuthi kudlalwe ngengqondo zabantu kuthiwe khona kukhulunyiswana ngodaba lombhuqazwe. Kungalungiswanga izinto ezinjengazona lezo. Ngoba amaNdebele kumele labo bazibuse endaweni yakibo kube yibo abasebenza khona. Kulokho okwenzakalayo yikho kanye okubhalwe ku-grand plan yesishoneni. Alubana bekuliqiniswa ukuthi kuyakhulunyiswana kulungiswa ngendaba yombhuqazwe kumele uqale kulungiswa lezi zinto. Ngaleso sizathu ngibona kuyikudlala ukuthi kuthiwe khona kuyakhulunyiswana ngombhuqazwe. Ngobumbhuqazwe yiwo lo esikhuluma ngawo ukuthi amashona athathele amaNdebele imisebenzi, abathathele izinto zonke, abathathele amandla. Akulungiswa indaba le inxa kuyikuthi kulungiswa indaba yombhuqazwe. Ngoba kukhuluma ngombhuqazwe lokho kungalungiswa ngayo kudlala ngesikhathi. Ngiyabona.
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli. Ngagcina lisatshana amakhanda abantu bengakwazi ukuthi chamisa kutshona. Lisafuna ukwazi abakade bengakazi ukuthi chamisa kutshona. Ukuthi chamisa kutsho umuthi wokumithisa kutsho umvusa nkunzi abakade bengakazi. So umvusa nkunzi lo chamisa yintoyo. Uchamisa sazolishiya esathini ngiyalitshela. Siyambona ukuthi uthuli njani umuntu wakhona. Uthula ngathi yonke into ihamba kahle umuntu wakhona nalo uchamisa. Ngivusa nkunzi. Ngiyabonga.
Siyabonga Studio 7 Happy New Year. Ah, uJoseph Juma kake kusiphaphela lo. Abantu bahlele ukulungisa bahlele ukuletha imali yelizwe idola laseZimbabwe lidala ziyani lalikhona ngoma-90s njalo okwesibili bahluleka ukuvula amafemu amele ujani manje okugcwela sengama-church idorobho lonke iZimbabwe yonke bahlule ukulungisa ngalokho bezotshela abantu abeZimbabwe ukuthi bebe ngamavenda ilizwe lonke babebhizi beshiyana imali yama-taxpayers labo labangani bakho abesazi besiya kokwe-Singapore ukuthi bangabosijwayela kabi lo abazange ukuhlonipha bayabonani sizigima zabo sibone ukuthi badlala ngabantu bona baja basuthi fukuzodlalela ebantwini ma umuntu esifuthi esiqa ukuphaphela abantu angotshela abantu ukuthi bebe ngamavenda manje abantu babalekele kwamanye amazwe ngenxa yokuthi kula mafemu bona bahlulwa yini ukuvula amafemu babe sehlulwa kabaphumele ukuze ngobavotelwanga vele baswaka yabonga ngumasenga lapho kubulawa iphumule emadokini.
Salibonani bantu bakithi, salibonani bantu weStudio 7, ngabe linjani ngezindawo bantu bakithi, size swakamthwakazi, size swamzilikazi nomambo, siyaphila, sihlobo zami, siyaphila, into amahlungu into lesizwa ngoGawule, uPhilip Gawule, labo Joseph Chuma, labo umthuli Ncube, abantu bangikhona laba ukuthi kathi bona badlani, batholani abantu behlupheka kangaka ngenxa yabo. Bona lokho besithi izinto zihamba kahle, into zihamba kahle lokukhuphuka intengo yonke into nje iyakhuphuka. Eshi, kusuka kube nzima ebantwini bakithi. Kube nzima lokho bencindezelwa ongapheli imihla lamalanga bancindezelwa, manje siyahlukumezeka emazweni ngenxa yabo. Asaphathwa njengabantu, basisizile uma besibhekile abantu, hhayi babona nje idoti nje abantu bakithi. Sicenda isikhulumele labo ukuthi hhayi bazame ukulungisilizwa, bazame ukulungisilizwa, hhayi le nto abayenza.
Sibingelele inkundla. Ya, abantu abanjengabo-Joseph Chuma laba bayadinga uswele ukuthi khona umsutho kwesinye isikhathi uyinkinga ebantwini impela. Joseph Chuma laba labo Malani Nkomo abadala baqinisile ukuthi kulabantu abasutha kabisa. Ngoba amaqhinga la abantu kufanele bezibuyele namaqhinga angazi ukuthi basho ukuthini. Ngoba ungeke utwene i-government eni uhlale kuphela ukulokhu ukhamisile kuphela abantu bekuholela njengenkukhu leziyana eziholela umumbu amabele. Kodwa utwene i-government angazi ukuthi kuthini lokuyana. Ngoba bazwakala ingathi abantu sokufanele bezilungisele imigwaqo, abantu bezilungisele izikolo, abantu bezenzele konke elizweni, bona bebuye kuphela ngokuhuquluza imali befake ezikhwameni. Amadoda lawa, amadoda lawa angazi impela ukuthi acabanga njani shem.
Sakazi u-27 sanibona ngihlala bezikwedaba ngachitha isikhathi sibazizwile abakhohlisi bezanu uJoseph Chuma, ngoba vele bahlala bekhohlisa abantu abasebajwayela nje ukuthi vele bangabakhohlisi. Uthi khona abantu kabavuke bezenzela. Alright, bavuka bezenzela, bazenzela ini? Yena lo hulumende wabo wenzani, yini oyenzileyo bayenzita abantu bavuke kabazenzela? So bona babujabulela ukuthi abantu bonke begcwala umgwaqo bethengisa. Into abayijabulelayo yomabhizinisi abakhuluma ngawo lapho ukuthi wonke umuntu nje sofanele ukuthi mayezenzele fanele ubani ozakuthenga kathi masonke sesithengisi. Joseph Chuma, madoda siyakwazi liyasutha linda ngapho kwezanu PF liyadlala ukuthi kudla. Kanti manje mali sidlanele kudlayo, liyakwazi ukuthi iy'nkulungwane lezinkulungwane zabantu bayahlupheka eZimbabwe. But idaka bavuke bezenzele, bazavuka bezenzele kuphi? Manje lizwa lilamanzi, amatisha awakaholi, amaphoyisa awaholi, amasosha awaholi. So lithi bavuke bazenzele ngani, ngoba naleyo mali ayikho. Ilizwe lilamali yalo, lisebenzisa imali yangaphandle, kodwa lina libabhadala ngamali yanaleyo ilizwe elingasebenziyo futhi. So lithi kabavuke bezenzele ngani? Cela ndithule imali ngento elizayinyekeleza, elizayifuna ukuyikhuluma Joseph. Imali ngento elifuna ukuyikhuluma Joseph, cela ndithule ngoba le nto eliyikhuluma suku zonke iyasinyanyisa please, iyasicasula.
Salibonani, salibonani, ndingelela abasakazi bonke, ndi happy new year wonke umuntu. Sijabulela umnyaka omtsha. Ya, kulomlaleli ekuseni okhuluma into vele yami engani iyangihlupha. I-COVID seyaphela phela, kodwa asayi-COVID ukuthi sesisakazele ezindlini zendaweni zenu. So for ukuthi i-news besizithanda sesitudio live esiqalisa ngophela kuzoku online silalele. Maya phezu seliyenza half past 8 kuphela. Kodwa ke kuqhubeka iphindele into eyi-1. Ake sichaze ukuthi sesenza kanjani. Kumba sekho inyuzela izithola ezinye kwisithanda sili 1 hour lelani bimnandi kabi, sijabula kakhulu. So lisichazeleni ukuthi okwenzakala nje waliphinda libiyele half past 8 iphinde imithathu lokhu liyikhuluma. Sela ke sichazele umlaleli ibitshaya ekhanda sibili. Ando kungihlupha umlaleli omkhulu studio 7. So sesimanje asele into okuliphinda into 1. Kuthatha i-1 hour leyo silalele into eyodwa. Sesifuna sicishe.
U-7, Studio 7, bingelele ku-Studio 7, iZimbabwe yonke jikele. Ngimalo baba alapha uSwane Lizinkomo la engavumeli lo msebenzi we-Gugrawunte uphake izinduna. Engavumeli uSwane Lizwe u-right. Umbono wakhe uSwane Lizwe u-right. Umbono wakhe u-right kakhulu. Engamvumeli uMnangagwa. Engamvumeli uMnangagwa. Lo Mnangagwa sowathenga izikhali phela u-ready ukulwa. So abantu nathi kufanele sithengeni izikhali. Izaphu ayivuke impela emaqandeni. Umthwakazi Republic ayivuke impela emaqandeni. Ayiqale phansi ku-ground.
Ngiyabingelela Studio 7. Ungathi kuzisebenzi zenu. Kulist yezisebenzi zenu. Nabakhulumeli selinayo okuthiwa nguJoseph Chuma. Ngoba sengisho ne-airtime ayinikezwayo ukuthi akhulume iningi okumangalisayo. Ngani uye yedwa uphile nakuleyo zanu, ngani uye yedwa khona. Hhayi, siyakubona konke lokho sikubhekile. Abantu thina siyazama abanye nokukhuluma ama-odeka afakwa nezinye izikhulumeli namaphathi nje amanye sizwe phela ukuthi kanti bona yini abanakho. Kodwa hhayi, i-Studio 7 ka-Joseph Chuma udifenda la, difenda la, thina sithi hhayi sobona lapho kuyawela khona indulo xaxa. Angazi ukuthi wayengafuni. thina abanye sesiphile sabona abantu abanjengabo Jonathan. Jonathan wayesima lapha siculiswa udoti wezingoma, ingoma evikela leyo zani yakhona. Bathe sebemkhafula bamkhafula njengenja. OJoseph Chuma nabo bafolile nje bakudwendwe luyakhona pha. Hayi kayidefendi ngani nimsupport ayidefenda kodwa ke sobohla manyosi.
Lo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp inombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika, wayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump uthi engakhethwa kuba ngumongameli uzavalela bonke abokuza abangela maphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni kwelemelika abasuse elizweni. Iningi lamalunga ebandla lakhe lama Republicans bavumelana laye besithi abokuza bangena elizweni belemikhuhlane efana labo TB. Phansi kwemithetho kaTrump afuna ukuyifaka ifana laleyo ayethula ngesikhathi engumongameli evimba bonke abadinga ubuphepheli kwelemelika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Mkhululi Ndabambi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lapho kuzaba nzima, that talking point into abayikhulumela to their base. I-America inkulu. Ama illegal people abangekho emthethweni abangela maphepha yibo abangaba lamandla kokuthi bewadipote, kodwa labo futhi kuyamele befike ekhothi bekulo. Abaningi bayalo, abanye bebadipote, abanye behluleka ukubadipote begcine bewina ekhothi. No, ukuxosha abantu uyabona, sibone eHaiti laphana leDominican okwathiwa ungxawukhu wakho engasewa la wasewa lapha baxosha khona abantu abaningi. Thina lapha kuzaba nzima kuye ngoba kuzamele yena umkakhe abantu bakhe yena ukhulu wakhe uTrump angithi wavela eGermany. So lokhu kuzaba nzima ukuthi kwenzakale, into nje bayikhulumayo just for their to cater to their base nje kuphela.
Njengoba iningi lalabo abokuza abakhangelelwe ukuthi bengaba yibo abadiphothwayo begxotshwa yibo abavame ukuvotela ibandla lama-Democrats. Manje ubona njani nxa kuyukuthi ama-Republicans bengasebenzisa khona lokhu ukuthi babagxotshe abantu babadiphothe, ukuthi akusoze kwenze na ukuthi banqotshwe kukhetho abantu sebesondele khona lokho?
Uyabona i-language yakhona yokudeporta abantu on mass in the millions, yiyo yikho oTrump beba accuse uba bakhuluma ngabo Hitler, nabekhuluma ngabantu okuza abantu abavela eborder bathi ngama-vermin, bathi dirty poisoning our population and our blood, and yikho befuna ukuthi deport in the millions on mass njengabo Hitler betransport ama-Jews to ama-concentration camp. Angiboni kusenzakala on mass. Bazakwenza khona ukuthi belandele abantu nge-immigration, abantu abangekho emaphepheni. Otherwise an act of Congress kuzamele befake imithetho. That means lapho futhi kuzamele bebe le majority ye-Congress. That is why le-Republican Congress kodwa kabala i-majority to pass that. It would have to go through the Senate. The Senate currently is a Democratic Senate. And konke lokhu kuzaba determined kakhulu nge-makeup ye-next hulumende, ama-election, ukuthi umbane be-Congress, umbane be-Senate, umbane be-Trump engaze wini, uzawuya ngokuthi ule-Congress enjani, le-Senate enjani. Nayo futhi I think other than abantu bakhe laba azama ukubafaka ambaboni bewina bonke, but abanye baba-reasonable people ku-government they've already seen ukuba they have to ukuthi moderate ama-excesses akhe.
Alo-ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi ocubungula izombusazo ubekhuluma ecingweni ekhona pha kwelemelika. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uhulumende uthi sekhweze imbadalo yepassport yafika kukhulu lamachumi amahlanu amadola $150 kodwa abadinga ipassport izolo bathole imbadalo ifika phose amakhulu amabili $190. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu ithi uhulumende labo manispala kumele batholise uZulu amanzi ngoba kulilungelo lakhe. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gandle ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.